inani labangena kubhizimusi yokuthengisa ucansi liya likhuphuka edolobheni lakobulawayo kunye lamadolobho agqagqele ubulawayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi kunye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Iningi labangena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ngabasakhulayo abangela mali yokuqhubeka ngezifundo labanye abathathwa ludumo osokubangele ukuba lenani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza kobulawayo liqanse. Iningi labantwana abayekela isikolo ngesizathu sokuswela imali ngamankazana njalo yibo asebeqale ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ukuze banakekele abazali abangasebenziyo kuthi abanye yibo abayinhloko yemizi sebalahlekelwa ngabazali ngenxa yengculaza. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele uthi bahlose ukusekela imizamo kahulumende lezinye inhlanganiso yokwehlisa inani labantu ababamba imikhuhlane yemacansini.
Kuhlelo lwethu lolu lokuhamba sinikeza abantu especially omama abathengisa umzimba ebusuku amajazi omkhwenyana esingathi ngesilungu amakhondomu. Kuluhlelo esilwenzayo thina siyinhlanganiso olwekelela imizamo kahulumende lemizamo yezinye inhlanganiso ekuthini silwise kumemetheka kwegcikwane le-HIV.
Omama ethi abanawo amandla okuzivikela kucansi olungavikelekanga ngoba ijazi labomama alijayelekanga njalo alikakhankaselwa ukusebenza. Elabo baba elilula ukusebenza bengavamanga ukulithwala zikhathi zonke. Umkwele uthe bona bapha mahala imicwando yabomama mahle ayanukelela njalo ayadula emavinkilini. Ethi awabo baba akahulumende aphiwa mahala alephepha elilombala wesibhakabhaka omama abawathandi ngoba anuka kubi.
Thina lawa esiwanikeza abantu yilawa amnandi amahle alamakha anukelelayo singathi ngesilungu ama-flavored siwanikeza mahala kungelambhadalo. So uzafica ukuthi lawo athengiswa ezitolo njalo ngentengo engani phezulu abaningi abawenelisi.
Unkosikazi Nonqaba Jamela okubhizimusi lokuthengisa ucansi uthe uyabonga uhlelo lwe-Sexual Rights Center lokuphiwa imicwado ethi iyabavikela ekubambeni imikhuhlane njalo sebafundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Isinceda ukuvikela imikhuhlane emacansini. Siyabonga. Siyathakazelela kakhulu ikhondomu labafazi. Hayi, siyalithola. Sesaze zafundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe isiqalile ukupha omama esiphezini, esigodini, lakundawo okwenjiwa amatshe aligugu kunye lamadolobho ayekelane lobulawayo abalisa iGwanda, iBate Bridge leVictoria Falls emizameni yokwehlisa ubunzima obubhekane labesifazana ngenyanga kunanzwa imisebenzi yabo ngoba beyibo ababhekane lobunzima sikhathi sonke. Uma bengabambanga imikhuhlane yemacansini, yibo abonga abahlaselwe imikhuhlane. Ngezinye izikhathi, ijazi likamama liyaswelakala emavinkilini, kuthi kwabanye bayabe bengelamali yokulithenga. Abanye abakabikwazi ukulisebenzisa, osokube ngumkhankaso we-Sexual Rights Center ukufundisa abesifazana ukusebenza kwejazi labo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo moyo.